Endabeni zethu lamhlanje lilo Chris Gande. Elemelika lamazwe awe Europe ethula imbiko yokusola ukuqonga kwezehlakalo zodlakela eZimbabwe bekhuthaza uhulumende ukuthi ahlolisise ababangela lolu dlakela lwezombusazwe ukuze babotshwe. Kwezomnotho elizwe lamhlanje sihlaziya udaba lokuthi isilinganiso semali esifakwa emabhanga nguZulu kunye lamabhizimusi sesiqansile. Umongameli Robert Mugabe ukwele Turkey emhlanganweni wamazwe athuthukileyo oweG20. Kwezamasiko lokuphila kwabantu, lamhlanje sikhangela indima edlalwa yimigido yendulo ekulondolozeni amasiko. Izizalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zikhala ngokuthi zithwaliswe nzima ngamapholisa emgwaqweni afuna ukufumbathiswa. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sikhangela ukuphatheka kwabasakhulayo kwezombusazwe abanye babo bebotshwa. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930 12080 lo 15460 shortwave. Sitholakala njalo ku-Facebook ku-VOA Ndebele.